Ingozi enkulu umongameli uTrump azayitshiya ehofisini ikuthi lanxa esephumile abantu bazasala bengasathembi indlela yokubusa, indlela yokubuswa, indlela yokwenza ngokuphathelene lemibuso esingathi thina yidemocracy lama-democratic institutions. Nxa ngabe abantu bevuka betshelwa ukuthi bangaluthembi ukhetho, bevuka betshelwa ukuthi ukhona ofuna ukudlelezela, kuyangena engqondweni zabo khona lokho, ikakhulu abalandeli bakhe. Kuza kwenza ukuthi ukhetho lokhetho kusuka kusiya phambili nxa uTrump sowaphuma ehofisini lungathembakali, kuza kufa indlela eqakathekileyo umbuso wentando yabantu uphila ngokuthi uyathembakala. Engingathi mina i-survival ye-democracy depends on the trust and confidence of the people in democratic institutions. Without that, akula ndlela yokuthi abantu i-democracy ingahlala ikhululekile izinze. Yikho lokhu Trump aku-undermine-ayo, aku-dilizayo. Yiyo ingozi azayitshiya eMelika. Izabe isifana lamanye amazwe nje omhlaba okuhlala kuphikiswana kuxokozela.
Amathuba akhe uTrump okunqoba kulolu khetho uwabona eminjani?
Amathuba akhe abonakala mancane, yebo kambe kuseselezinsuku kusiya phambili, kodwa nga waqathanisa lalokho ayeyikho khona ngo-2016, hayi kabonakali emakhulu. Ulakho ke ngokunjalo ukuthi ehlulwe kulolu khetho, ithuba lokuthi anqobe lincane kakhulu.
Aka Biden ke
ithuba lika mnumzana uBiden lokuthi anqobe ukhetho loluluzayo likhulu kakhulu nxa uliqathanisa nje la sekuqaleni komnyaka, kumbe uqathanisa nyakenye nxa nje kwakukhangelwa ukuthi kambe ubani nxa engaphikisana lo Trump ungahamba njani. Okwamanje amathuba akhe mahle, kodwa ke kusekhona izinsuku eziningi phambili ngokuba sikhuluma nge-6 weeks into enjengaleyo. Kunengi okungatshintsha, kusenga okungenza abantu babalekele uBiden baye kuTrump. Kunengokungatshintsha njalo okungenza ukuthi abantu akade bona labo abasekela uTrump bambalekele ngobuningi baye kuBiden. Yikho ukusebenza kwedemokrasi lokho. Kodwa njengoba sizwile sike sakhuluma ngakho ukuthi kukhona olokhe khonona uTrump esithi ukhetho lingaluthembi lingaluthembi, kusho khona ukuthi abanye abantu basengazihlalela mhlambe ngabasekela uBiden bathi hayi sesinqobile, basukume ngobuningi abakaTrump ngosuku lokhetho agcine ngqobile. Kanti kabakhe abanye sebengahlala uTrump bathi akunceda ukuvota njengalokhu uvele kuthiwa kurigiwe. So kule ngozi zona lezo, kodwa kuzabonakala ngokuya kwesikhathi.